Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 12 kuzibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ingcwethi kwezokulima zixwayisa abalimi ngendlela abangaphumelela ngayo ngalesi isikhathi izulu lisina kuhle kwizigaba eziningi zelizwe.
Kwelakithi laMandebele ngiyaxwayisa ukuthi hayi nxa kusenza abantu kabathatha inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Ngibona ngani lo mpikitsha womvundla.
Abaqoqi bomcimbi wenkayi festival bathi sebelungiselela okwalonyaka, njalo lowo oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi eledluleyo uphumelele.
Umama uthembiso yoni sazothi owasenkayi south ubaba uhadeli yibo abasincedisayo nabo abasenkayi esabaaphushayo futhi bakwazi ukusincedisa ngokuncane ababekutholi.
Kwezemidlalo lamuhla sixoxa lomqeqeshi womdlalo wenguqu uMandla Mpofu osebenze kakhulu namaqembu amaningi agoqela ele Highlanders, Royal Stars, le Chicken Inn. Zonke lezi ndaba leziphathelane labatsha, amasiko lezokholo ziyalandela. Izulu lilokhe liqhubeka lisina endaweni eziningi zelizwe, njalo ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uxwayisa abalimi ngabangakwenza ukuthi baphumelele.
Ye kunjani sithala abalaleli bakho? Ye hayi siphezwa izulu kusukusela ngekhisimusi belikhanya ngani leyana sibili okuzwayo. Kodwa asikafiki ezingeni lokuthi izulu eselinile izulu elingasijabulisa, ngoba okokuqala liphuzile, kaliqalanga ngesikhathi esijayele ukuthi liqalise ngayo. Okwesibili, nxa sithi siyananzelela abantu abaningi bebengakatholi ithuba lokuthi baphume baye emasimini. Kodwa nxa sithi siyananzelela ikakhulu laba balezifuyo lincede kakhulu, ngoba abantu bese bethwele nzima ngokuthenga utshani bokuncedisa inkomo. Lakathesi nje inengi lazwa lifike nje sokungani seliphuzile, izifuyo zilahlekile kakhulu. Kodwa silethemba njengokutsho kwezanusi zezulu ukuthi lizaba khona izulu phose kuze kuyefika inyanga kaMarch. Kungaba njalo indlala ingaba nganeno, kodwa okuqakathekileyo ukuthi kungabi lezulu kuphela, kodwa kube lezulu eleneleyo ukukhulisa izilimo, lokuthi izifuyo zithole utshani, zithole njalo lamanzi, amadamu agcwale, amachiba agcwale, lemfula igeleze. So silethemba lokuthi kuzaba nobungcono obuthile.
Yisiphi isixwayiso ongasinika abalimi esokuthi bathole isivuno esithexaxa, ngoba abanengi babhekane lemigoqo eminingi efana lokuswelakala kwenhlanyelo, abanye bathi kulemhogoyi, abanye bathole okunye okubancedisayo ukuthi belimise?
Isixwayiso sami ngathi sikabili. Kulabo abaselesifiso sokuthi baphume balime izilimo, ngiyaxwayisa ukuthi nxa besenelisa kungangcono behlanyele izilimo lezi ezingakhulelwa yikoma. Lapha sikhuluma ngabonyawuthi, lamabele, ophoko, into ezifana nalezo, lokuthi njalo befake amajodo, amakhomane, lezinye izinto nje ezikhula masinyane, labondumba abazakhula masinyane bezale, ukwenzela ukuthi lanxa izulu lingacina lilincane ngoba kwaziwa at least bebe lesivuno. Ngiphinde njalo ngixwayise ukuthi laba abasafisa ukuhlanyela umumbu kabakhethe inhlanyelo abazazisebenzisa, ngoba inhlanyelo kazifani. kulenhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa, kulenhlanyelo eziphuza ukuvuthwa, belenhlanyelo ezivuthwa nje ngalokho esithi isikhathi singaphakathi laphakathi. Kuqakathekile ukuthi abantu siya ngendawo abakiyo. Kwelakithi laMandebele ngiyaxwayisa ukuthi hayi nxa kusenza abantu kabathathi inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Ngibona ngani lo mpikitsha womvundla nxa bethenga kweyinye yamakhampani engiyaziyo. Kodwa la nxa besiyathenga lapha kuthengiswa khona izincedisi zokulima kabacele inhlanyelo evuthwa masinya. Bese ngisithi mina okunye njalo okuqakathekileyo, abantu kabazame imizamo yonke yokuthi bengalahlekelwa yubumanzi. Ngesikhiwa siyasithi thina i-moisture retention. And indlela enhle yokuthi kungome masinye emasimini ukuthi amasimu abe esendlelwe endlelwe into esifana labo khabe labo jodo kuzancetsa kakhulu ukuthi umumbu la uthola ithuba lokuthi uphakame. Nxa bezahlanyela into ezifana labo ndumba ziyancedisa ngoba ziyavundisa futhi umhlabathi zona. So asilimeni ngokuhlakanipha, silimeni ngolwazi, kuzasinceda kakhulu. Kubalimi laba abagcina izifuyo, ngiyaxwayisa njalo ukuthi benanzelele izifuyo zabo. Kule nkomo esingathi nje hayi zisurvive kancane ukuthi zingacubi lonyaka. Inkomo ezifana lalezo nxa sezithola utshani zangani ziyanona. Isixwayiso sami ukuthi kazithengiswe. Abalimi bezama ukudinga izifuyo ezingani sesezincinyane ezizenelisa ukuthi zimelane lokoma esingagcina sisiba lakho. Ngiyabonga.
Lowo ngumandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, obexoxa ecingweni le Studio 7. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguDabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Prosper Ntini osebenza lenhlanganiso yeProgressive Zimbabwe Youth Foundation ngodaba lokwanda kwamacala adalwa eZimbabwe kumbe obugebengu obukhona elizweni leZimbabwe nxa kuqathaniswa lamanye amazwe. IZimbabwe isingeye sikhombisa ekhokhelayo emazweni eAfrika, njalo iphakathi kwamazwe angamachumi amabili lamahlanu alobugebenga lo okudalwa kwamacala amanenye.
Okungabangela ukuthi abantu begcwale emazweni benze icrime ukuthi kuselakala kwemsebenzi, indlala, abantu sebaphusha ukuthi yenzeke leyo nto. Ngoba ungathi uyakubhekisisa kudala le kwakungekho lokho ukuthi crime kube nekubanjwa inkunzi kusenzakalani nani nani. Manje nje sokukhona ngoba abantu isimo siyabaphoqa, akuna msebenzi, ukudla yabona nje ukuthi sokunzima, abantu sebedonsa nzima, sebesenza noma yini. Mawuthi ukubhekisisa kungagcina kudlulela kudlula lapho. Kumanje i-youth ine challenge eningi kakhulu ukuthi sometimes sithathela izinto phezulu. Sibona izinto ezenzakalayo kwezinye indawo sebezenza ngokubhekisisa lokho. So vele ingcindezi sikhona kakhulu. Uma kulambeka esiswini vele umuntu usuka ebele ingcindezi. Sesenza noma yini ukuthi akwazi ukuphila.
Njengoba intsha iyo enengi elizweni, ukuthi ukuthi yibo abanengi abadala ke amacala la, ubona sengathi udabalo lo aphathwa njani isweke ama ukudala kwamacala elizweni?
Intsha yeningi kodwa incindezo esuke isiwe khona intsha yamanje asalawuleki, ayisakontroleki. Ukuze sikugweme lokhu ukuthi bathole imisebenzi, abavulelwe imisebenzi emncane, amaproject, bathole ukuthi bebe busy, bezikhiphe busy. Khokhana kuzobanqanda entweni eziningi, from kuma drugs kuzobanqanda endaweni eziningi kakhulu, from ku crime, ku robbery noma kuyikuphi. ugoqela intsha nje bezilongo bethole sasenzima kunzima mbonana ngevele into lesikhona kusakhupho kodwa bengathola imisebenzi bezicome to emsebenzini khonoko abakufisayo ukuthi bayakwenza imisebenzi bebe busy. Hayi mbonani kungaba ngcono kungathi ukwehla kancane.
Njengenkokheli yabatsha ikhona na imizamo elingathi liyayenza ukwenzela ukuthi liphathise abatsha ukuthi bengangene ekudaleni kwamacala, ukuthatha izidakamizwa, ukutshontsha, ubugebengi obujeneyo, ikhona na imiliyenza?
Yebo, siyabahambela, siyabafundisa, sikhulumisane nabo ukuthi sizwe ukuthi inkinga yini, imbangela kuyini, kodwa bame kulizwi linye, indlala esiswini. Umsebenzi yasilela, that's why abanye beziphoqa uthola umuntu usesidla ama-drugs, uthola umuntu usesenzani. Kodwa hayi siyazama, siyazama njengeyouth ukuthi sizame ukubamba from ubugebenga noma yini. Kodwa asinethemba kuzatshintsha uma kuvuma, ngoba yabona nge-generation nge-generation kukhona okuvelayo. Manje ayilawuleki intsha, kodwa siyakubona i-challenge ekhona. Kusasele ingcindezi, kodwa siyazama singabe yothi sokuthi kulungi. Mina benginesifiso sokuthi ngihlangane namanye ama-organization abhekane ne-youth, sithi ukuyihambela i-youth, sibhode nje ngelizwe lethu laseZimbabwe, sihambele i-youth, youth by youth, yonke indawo, yonke i-province, singabandlululi ukuthi le youth yasendaweni enje, le youth yasendaweni enje. Kodwa isifiso sami ukuthi sibhode nje sihambe sisizwe izikhalazo, sihamba namanye ama-organization abhekane ne-youth.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomnumzana Prosper Ndini, okunhlanganiso ye-Progressive Zimbabwe Youth Foundation ngokudalwa kwamacala eZimbabwe. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabaka Ncube.
Ngesizwe ezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje. Sigcina amasiko wethu.
Yes, salomukela kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Hey, nehlanhla namhlanje ke lomnumzana wabalanda mate lapha ngikhuluma ke ngonkululeko kwabalanda mate oyingcwethi kwezamasiko esintu. Kwabalanda sawamukela kuhlelo baba.
Dube, lingabe litshona njani, ngibingelele abalaleli, ngisithi happy new year umnyaka ka-2025. I hope ngicabanga ukuthi wonke umuntu ongene kahle eminyakeni
omusha. Ya, lathi sibona ngazani kungabe kunjalo. Ya, kusitheke kobalanda kudala abafana kule ndlela ababelungiswa ngayo ukuthi bagcina besiwa ngamadoda. Khanya ngazani kathesi sokulokuyokethisa okuthize. Babe vele bekhangelwa mbani umuntu esakhula azebe umuntu okukhulileyo.
Yebo, uzakhumbula Mthembo, endulo bekule lendawo bekule chiva ume mhlambe ngithi idale labafana lapha bebehlala khona bebelusa ekuluseni lapho yikho lapho abafana bebephekwa khona mabe kuyantambama bavalela inkomo kuyakwejiswa kulabo bhuti abadala ababe beyibo abakhulisa labo bafana babaqalisela kuphi egangeni enkomeni. So bebafundisa ngokuthi ma uyindoda ufanele uziphathe kanjani. Kanti ke lamakhehla ayekhona wawungasoze uthole umntwana ongumfana uthole ukuthi usekhitshini ngapho mama babhizi bakhwezela impika konke ngale labafana bahleli. Hhayi, babelixhiba labo lapho ababegwejisa khona bexoxa befundisana bekhulisana beseluleka kungasikho lokhu sokusenzeka njengamanje.
Ye, kwalahleka ngaphi ukuze kuphele dudu? Kukhanya kuseko phela kobalanda konke lokhu kuhamba njani?
Mthembo, kakusekho. Ngicabanga ukuthi kuguquka kwesimo njengoba ubona wonke umuntu manje secabanga ukuthi kasenasikhathi. Kuqala abadala bethu bebenesikhathi labantwana, yikho ubona abafana bebekwanisa ukuthi umuntu ekwazi ukuthi maze sithi sesiyathatha umfazi uyabe esezibona sephekekile sesiya kubo 38 years. Kodwa manje uzathola 23 semithisile akafundiswanga ngoba abazali vele abasahlali labantwababo isikhathi esiningi. Sokuyindaba naleyo yokuthi egoli kancane kancane umuntu usesegoli, umntwana uzelwe kule 2 years sokuthunyezelwa ugogo ekhaya, ugogo laye kakwanisi sekhulile amadolo sesala. So abantwana yikho lapho kugcina sokulahleka khona kuze kufike esimeni manje sokuthi sebesidla izidakamizwa bebancane.
Kuvuselelwa njani kwabalanda? Kusitshele sibili ngokugcweleyo ubona zani kungenziwani ukuthi kuvuselelwe khonoko?
Mthembu kulula lokho ke njengamanje ngoba siyabona izinduna sesiqalile ngiyazibona zikhuthele odakamela abaqalile manje bayenza imicimbi yesintu mawuyabheka le Plumtree ubaba uyinduna uGambu uChief uFuyana kanjalo sukusela lapha istructure sakho noma usikhangela sokunamabutho ngaphansi mawukhangela kunamabutho kunebutho lenkwali kunebutho lapha yana eliholwa ngomshengo omadabudabu so khona phana sesiqalile istructure sakhona sokuzama ukuthi sizame ukuthi siba sibefundiswe abafana kanti ke manje inkinga kusuke kube nzima ukuthi lama rights asengenelele kakhulu so abazali mabebona la namabuthe thatha laba bafana babebona ngathi ababahlukumeza kanti ke kufanele bekhumbule bona abazali ukuthi endulo bona bakhuliswa kanjani bengalandeli lento esifike yafika manje yesimanje manje ukuthi umntwana sekwazi ukuthi ahlale egqoka ikepesi ekhaya lobu umuntu esithi ekuhle sokuvuma yena sasingakwazi lokuthi nendulo lokuthi kuthiwa ubaba ekhona wena uyavuma abafana kufanele befundiswe into ezifana le sathubi sathiyani ukupheka isithiyani kabakwazi lokhu abafana into ezazisiza kakhulu abafana abancane ngiyabonga kakhulu Dube
ye le yincwadi kwezamasiko esintu umnumzana Nkululeko Gobalanda Mate njalo ungumlondi wembali zesintu ake okwalamhla simalapha kuhlelo lethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke belilami umthembo zithembayo uGibbs Dube siyabonga kakhulu
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington
Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla
Salibonani 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 zihlobo zami zihlangana emoyeni wokuqala lomnyaka ka 2025 sibonga njalo sidumisa ukuphela ubani uNkulunkulu lomsa uNkulunkulu olothando lokusigcina kuze ube lapha kuba lithamsana nqa elihleke lilo ngoba siyazi baningi ababezimisele ukubana bangene womnyaka 2025 kodwa kwehlula ngezizathu bezijiyeneyo thina esithi siphilile asimbongeni uJehova udumo lonke luye kuye namhlanje ke sihlangana ukuvuselela umoya ngokukhangela ukuthi njengoba umnyaka uqala nje oka 2025 yilo lalo ukukhona azimisele khona afisa ukuthi ngabe uza kwenza mbe kwenzakale empilweni ethinta yena labanye bakhe sizakhangela ke namhlanje ukuthi kadikini nxa siuqala lo mnyaka sisenza lezinqumo zomnyaka lo esesikuwo kuyini esingaqala ngakho siqaleke ngokubala ibizwi lenkosi encwadini yokuloba bukaMateyu Mateyu isahluko sesithupha indima yamashumi amathathu nantathu Matthew 6 verse 33 kufundeka kanje kodwa afunani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke lokhu kuya kwenezelwa nina njengoba ngitshilo nje ekuqaleni lapho ukuthi ziningi izinto ezishushwa ngabantu lami ngilazo engizifisayo lawe ulazo imindeni amankampani amakhulu ohulumende ingabe ngubani lo lalo ukhona afisa ukuthi kwenzakale nxa siqalisa emndenini bakhona abazali abafisa ukubana impilo zabo labantu ababo zibe ngcono abantwana babalalele kuhambe kahle labantwana labo bayafisa abanye yebo hayi bonke ukwenzela abazali babo izinto ezinhle eziyatshengisela ukubana ngabantwana kuzwa yebo kambe ke lapha nxa sikhuluma ngezifiso lezinqumo sitsho abantu abakhangelele impilo ithi ibe ngcono bangaba khona abanye abakhangela bengabi le ndaba ukuthi kwenzakalani hayi labo ke labo bazazibonela ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ukuhleleka kwezinto kuqathe ongana kodwa-ke ilizwi lithi abantu bengakakwenzi konke khona lokhu bengakathi baqale kube bakhangele ukugcwaliseka kwezinqumo lezifiso zabo ngabaqale bafune umbuso kaNkulunkulu uqala umbuzo kaNkulunkulu lokulunga kwakhe. Phela uNkulunkulu ulungile, uNkulunkulu uthando, uNkulunkulu impilo, uNkulunkulu yikho konke. Unguye okumele ukuthi ngabe kukho konke lokho okunye sikudingayo. UNkulunkulu abe ngowokuqala. Sithi nxa sesikuye uNkulunkulu ke sesimbeke waba ngowokuqala, ubana emzini yethu uNkulunkulu ahlale khona, kunciphe ingxabano zokungaziphathi kwabantwana labazali lezihlobo labangane. UNkulunkulu oluthando, uNkulunkulu olungileyo, uNkulunkulu omangalisayo, nxa ekhona emagumeni ethu impilo iyakuba ngcono. Ngikhuluma kunjenje, bakhona emndenini abangakhulumisaniyo, bakhona abakhumbana ubuthakathi, bakhona abanye uzubone umuntu ethi le mngcwabeni wakhona kangiyi. Konke lokhu kubangelwa ukuthi impilo kulowo mndeni, kulowo muzi, uNkulunkulu kakho, uNkulunkulu kudala bakhohlwa ngaye. UNkulunkulu kasuka emntwini, umuntu uyosuka uNkulunkulu. Sengathi imindeni ingakwazi ukuthi kuqala bengakathini besenzani ekuqaleni kuka-2025, kabafune uNkulunkulu lokulunga kwakhe. Asikhulekeni. Baba Thixo emagumeni emzini yethu nemsebenzini yethu, kasifune wena kuqala kuze konke sikufisayo kwenzeke. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo Vuselela Umoya. Tiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Sibonge uNtungameli obesethulela ezokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo, namuhla sixoxa lomqeqeshi womdlalo wenguqu uMandla Mpofu, osebenze kakhulu lamaqembu amaningi agoqela ele Highlanders, Royal Stars, le Chicken Inn. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Ezra Chisasibanda usethulela lolu daba ngugcweleyo.
UMandla wazalelwa eWange, wahlala eVictoria Falls, wazoqala izifundo zakhe koBulawayo.
Ngihlala koBulawayo from 1998, ngangena esikolo eMahlabezulu eChabalala ngo-1982, ngaze ngaphuma ngo-1988, ngase ngisiya eHlathi secondary ngo-1989, ngaze ngaphuma ngo-1992.
UMpofu wahawukelwa ngamaqembu enguqu wamakhulu, wagcinisiwa koBulawayo esiyadlala inguqu eKhwekhwe.
Ngase ngisiya eZiskostil ngo-1993, iku-Premier League ipromotiwe ngo-1992, ngide 19 years. Ngaze ngafika ku-1998, ngidlala kuZiskostil. Ngo-99 ngabuya ngathengwa i-Restars eyayisiku-Premier League. Ngasebenza ku-Restars, ngadlala ngaze ngagcina ngo-2004. Ngo-2005 ngase ngisekela ukudlala, ngase ngingena ku coaching.
Esadlala ucoach Mandla wafundela ukuqeqesha ezenguqu.
2005 ngayenza level 1, ngaqhubeka ngokwenza ama-badges ami ngo-2009, 2010, lokho engiqeqesha nje khonapho ku-Restars, sagcina ku-2011. Lokho engisenza ama-badges ami u-CAF C lo-CAF B wami ngo-2010, 2011, ngikhocha ku-Chicken Inn Centre ngu-Adam Ndlovu. Ngasebenza laye ngo-2012, kwathi ukuswelekala kwakhe ngatake over ngo-2013, ngaba ngu-head coach ku-Chicken Inn.
Ngendlela eqeqesha ngayo uMpofu wacelwa ukuthi asebenze leqembu lesizwe elama-Warriors kunye leqembu le-Highlanders.
Kuma-national teams ami ngasebenza from 2012 until 2022, ngaba le 12 years ngisezifa ngomanda 20, ngomanda 23 ngisiya ku-senior team. Ngaze ngicina sengihambe ngo-2021 ku-AFCON eCameroon ngu-assistant coach kuNomeni. Ngo-2017 ngakoBulawayo City iku-Premier League, ngase survive relegation. Ngakuyo 2018 uMadinda wabuya kwaHighlanders wahambisa, ngasebenzela kwaHighlanders ungasini coach ngo-2018, 2019, 2020 wabuyela uMadinda eBotswana, ngase sala ngiqeqetsha nje kwangena iCovid.
Usebenzile umandla kwezenguqu wagcina ethathwa ngamaqembu alumdlalo weBotswana lapho asebenze kwesikhathi eside.
Hayi eBotswana ngakhotha i-team ukuthiwa yiMastauka eyipromothiwe khona ngale ilabafana abancane. Ngasuka 23-24 ngawa eSuwa ngakhontiya ngo-23-24 season. 24-25 season ngilabo sehlukana kathesi nje ngo-December mhla ka-5 sehlukana saphatha ways leSuwa. Okwamanje ngikhona lapha kobulawayo menele ama-opportunities abuyayo.
Umpofu kwamanje kala qembu aliqeqeshayo ngemva kokwehlukana lelakhe leBotswana ekupheleni komnyaka odlulileyo. Ngimele 27 ikamela mwenza Jesus Banda.
Abaqoqi bomcimbi wenkayi festival lapho bekuthe gwaqa abaculi abalingisi imboni labasinayo bathi sebelungiselela owalonyaka umbuthano njalo babonga bonke ababaphathisileyo ukuthi oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi eledluleyo uphumelele. Umcimbi lo oqhutshwe egonye Nkayi Center Nyaje Gwelutshena Mateme Khomayanga lempumelelo. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomgcini sihlalo we hashtag 53 Nkayi Festival uPrecious Ndlovu owazakala ngelithi Precious Diana Ndlovu wezomculo.
Kampani yokuqala ezokuqala ukuthanda ukukhuluma ngayo mina abethala abaprovider kakhulu nge-transport. Sasingela ngitsho vele imali yokuthi sikhave i-transport ezosithova for 7 days. Kodwa i-regional funerals yabizinikela kukho konke yaprovida nge-transport. Asizange sithele ngithi ifuel yiyo yayibona konke, yayisinikeza izinto zokudla ne-accommodation. Ngithanda ukubonga kakhulu ku-regional bese ukuthi kumaphalamende kwani ukuthi approach uMP wase Nkayi North uMamuthembiso Nyoni sazothi owase Nkayi South uBaba Hadebe yibo abasincedisayo ngalokhu abasincedisa ngakho leso kuthi abanye nabo abasenkayi esaba approachayo futhi bakwazi ukusincedisa ngokuncane ababekutholile.
Kuyini elikukhangeleleyo kumcimbi weNkayi Festival ngomnyaka ozayo?
Amalungiselelo aseqandile ngoba asini masiceda omunye umcimbi kuqala phansi selela i-December ngoba sakubona kufanele kuba lula ukuthi silungiselele iminyaka kuqala. Sikhangelele ukuthi umcimbi walonyaka ube sezingeni eliphezulu kakhulu ngoba sibathi khona isilungu i-learn from mistakes. So sinanzelela ama-mistakes amanye amaningi esike esikwenzileyo ayenza ukuthi singani siyaflopha kancane kodwa sesikwazi ukuthi sikorektha lapha nalapha ukuze izinto zihambe kahle. So sikhangelele ukuba sezingeni elikhulu kakhulu nesiye kakhulu. Kakhulu akuzange kube nodlame, kwakunenjabulo, sijabula sithandana saphinde ngefamily nje siphila njengefamily ezabaculi. In terms of inzuzo asizuzanga kahle kodwa sinanzelela ukuthi sisaqathula ngokuhamba ngesikhathi kuzavela ngoba be-imicimbi yethu besiyivala ukuthi abantu bangenethisi ngokuzimali kodwa sinanzelela ukuthi izulu belisina kakhulu ukuze kugcine kufika abantu abakade bangaibakade sibakhalelele ukuthi bafike.
Lowo nguPrecious Ndlovu umgcini sihlalo we-hashtag 53 Nkayi Festival owazakala ngelithi Precious Diana Indlovukazi wezomculo. Asizweni umculo womunye wabaqoqi balomcimbi uBhekusizi Fuzani yena ohlabela le Maduma Express. Umculo kaBhekusizi Fuzani ehamba leqembu leMaduma Express behaya umcimbi weNkayi Festival. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Walivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.